soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukela injabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance. All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyi kuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula.
Abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu eyiphuma izindlela ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapho abahlezi khona.
Abahlali bakobulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezitishi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngoba nxa zingenzanga njalo aziyi kuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagulala umkhuhlane. Inyathelo likahulumende leli lisolwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions abathi lokhu yikwephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo ngolwesibili kusihlwa owe post cabinet media briefing.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance.
Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni lo ngoba singekela ukwenza njalo ezizogula zingahlatshwanga kazi soze ziluthulise usizo lokwelatshwa. Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlole.
All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Kwasekelwa ngumphathintambo wezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima kuhlelo olweFirst Nation kumabonakude emsakazweni oweZTV.
You may say I have a right to refuse, but if you are working with the public, you have then to consider your obligation as a public servant.
Ungazitshela ukuthi ulelungelo lokukhetha ukuthi ungazi wahlatshwa, kodwa ma usebenzisana loZulu kumele ukwazi ukuthi lo mlando njengesisebenzi sikahulumende ukuzilondoloza wena kanye lokulondoloza izulu wonke.
Umnumzana Victor Dube ngomunye wabavumelana laleli nyathelo likahulumende lokuba zihlatshwe izisebenzi zakhe.
Okukhulunywa nguminista lapha ye kuyezwakala njalo kungaba yinjongo yokuthi la umkhuhlane lo ungamumathe ezisebenzini zikahulumende.
Kodwa benhlanganiso emela isebenzi elizweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi kungaphandle komthetho okwenziwa nguhulumende. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani kugcikwane likhona. Abantu kufanele bevaccinethwe ngumkhankaso besingakaze siwubone ke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination besingakawuboni lowo mthetho.
Osekusenziwa nguhulumende umoyo ethi kuyikwephula ilungelo lezisebenzi.
So sikhangela ukuthi ama regulations wonke nje akhona ngaba ngama regulations e public service so ma regulations okufanele ephule umthetho welizwe.
Lokho kuza ngesikhathi inani labatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo liqhubeka liqonga elizweni lanxa elizwe liphakathi kohlelo olwe level 4 lockdown. Ngakolunye udaba oluphathelene le COVID-19 umphathintambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi lolu bhubhane seludala ingozi yokwanda kwabahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo elizweni. Utsho lokhu uChiwenga ephawula ngokusemthethweni uhlelo lokuqhutshwa kwemisebenzi ehlangothini lwemikhuhlane yengqondo lweZimbabwe Mental Health Strategic Framework.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, they have been associated with an increase and worsening of mental health disorders.
Ukuhlala umuntu ezivalele, ukwesaba ukulithatha leli gciwane, ukwesaba ukufa, ukulahlekelwa indlela zokuziphilisa lokunye, sokubangela ukuqonga kodubo lomkhuhlane wengqondo.
Uqhubekele phambili uChiwenga evuma ukuba ngempela ilizwe selibhekane njalo lengozi yodubo lwabasebenzisa okudakayo. Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eye-vaccine. Abe esenelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu 70% ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje uhulumende usemanyane lekhansili yakwaBulawayo kusibopho sokuvumela ukuba izibhedlela ezizimeleyo lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle zihlabe abantu ijekiseni eyokuvikela iCOVID-19. Ulwiswana lomhlobo waleli gcikwane weDelta variant. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba yakwaBulawayo.
Izibhedlela zakwaBulawayo sezibonakala zilendwendwe zabantu abadinga ukuzohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine, okubikwa sekuza kwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe lamhlanje ngumabhalane wekhansili yakwaBulawayo, umnumzana Christopher Dube, ololuhlu lwamakilinika, izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lamakilinika e-council agoqela i-Northern Suburb eNtumbane, i-AF Watson, i-Princess Margaret Rose, imzilikazi, Luveve lamanye. Ezinye indawo ezizimeleyo esezivunyelwa ukuhlaba abantu zigoqela oSimas, iMaska, iLight City Hall, ebusileni hospital, leVivet. Njalo kuzo zonke lezi ndawo eziqanjiweyo kutholakala ijekiseni Sinovac Dose 1, iSinopharm Dose 1, kuthi uDose 2 utholakala eNkulumane Clinic. Izibhedlela zikahulumende, iUnited Bulawayo Hospital, kutholakala iSinopharm Dose 2, iSinovac Dose 1 loDose 2. Empilo Central Hospital utholakala iSinopharm Dose 2 leSinovac Dose 1 loDose 2. Esibhedlela seEngutsheni Hospital utholakala iSinopharm Dose 2 leSinovac uDose 1. Umsekeli kaMeya wakwaBulawayo uCounselor Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba akabekezele ngoba iCOVID-19 isihlasele ezinye izisebenzi zempilakahle osokuphazamisa uhlelo lokuhlaba abantu.
COVID ingatshaya amanye amanesi sake sithi abanye behambe kwa-isolation, sicela abantu besibekezelele. Abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange bayevaccinethwa njengoba nanku uhulumende sevumele ama-private players ukuthi avaccinate. Sebezaqala ukuhlawula abantu kodwa kuhle, siyabonga sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi.
Ophila ngokuthengisa edolobheni lakwaBulawayo unkosikazi Debra Mukasa ukhuthaza uZulu ukuhlatshwa lijekiseni litholakala kungelambadalo.
Abantu ukuthi behlaba ezindaweni ezidurayo mbona engathi kakuncedi lutho. Amaklinikhi avuliwe wonke, amaklinikhi e-city councils, abantu bengahamba behlaba khona, okuhlatshwa khona mahhala. Abantu asifundeleni ukuthi sigcineleni imali kwama-resources alokho esilakho, nxa uhulumende siphile ukuthi sisebenzise asisebenziseneni khona.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya usekhuthaze uZulu ukuba angahlaleli umkhuhlane.
Siyakwazi ukuthi abantu ezindlini bengaze bagcina abantu abagulayo besibabelapha bebahambise esibhedlela bethestwa abantu labana nxa kulo mkhuhlane webhubhane lolu bakhangelwe kuhle esibhedlela ngoba bengazabe ukuwayelapha ezindlini abaningi babuya labo sebevele sebezasithiya.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu ukuba axwayane lokuya ezimfeni lesiminye eminye ngoba yikho lapho abathapha khona ubhubhano lwe-COVID-19.
Awunye njalo siwuxwayisayo khonokho ekade sikhulu endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana khanya abantu hayi ekuminyaneni sibile esiminye eminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo nxa kulokhe kuyenziwa esiminye eminye awusozuphele.
UZulu wamukele ngemibono ehlukile uhlelo oluvumela ukuthi izibhedlela ezizimeleyo zihlabe ngoba uZulu uzabe ehlawula amadola akuleli adlula amakhulu 4 $434.35 yejekiseni likamongi ozahlaba edlula amakhulu 2 $220.64. Izibhedlela lezi akumelanga zihlawulise okudlula lapho. Kunje inani labantu ababulewa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokushona kwelanga layizolo babengama50 kuthi abantu abedlula 2,683 batholakale bele gcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1.4 million abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 649,843 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso zonke zokuzivikela kugcikwane leli ezifakwe nguhulumende ngesikhathi limemetheka ngamandla elizweni lasemhlabeni jikelele leli gcikwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ibika ukuthi abantu abaningi kakhulu kuzwekazi le-Afrika sebehlaselwa ngumkhakha wegciwane le-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Delta variant obulala okumangalisayo. UDokotela Mashidiso Moeti, umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Afrika, utshele i-Associated Press ukuthi umkhakha lo umemetheka ngamandla kweleZimbabwe, e-Algeria, eMalawi lakweleSenegal.
The Delta variant, which is currently the most transmissible of all the variants, has been detected in 21 countries in Africa. There is a consistent upward trend in 12 countries with sharp increases in some, such as Algeria, Malawi, Senegal, and Zimbabwe. Africa is now just 1% shy of the peak in fatalities reached in January. Under-resourced health systems are facing dire shortages of health workers, supplies, equipment, and infrastructure needed to provide care to severely ill COVID-19 patients.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Xolani Ndlovu, ingcwethi kwezempilakahle.
Uhlobo lwe-coronavirus ekhona kathesi ethiwa yi-Delta variant. Sitholakale ukuthi iyanamathela emuntwini ukwedlula ama-variant ayedlule. Osekwenza ukuthi inani labantu ababamba i-corona virus libe liningi, njalo labantu abagulayo labafayo ngayo li-variant isiningi ukwedlula ama-waves ayedlule, ikakhulu eZimbabwe. Ama-numbers asetholakala kathesi ayedlula 2,000 ngelanga, angamanani angazange afikwe ngama-waves ayedluleyo.
UDokotela Ndlovu uthi kunenga okumele abantu bakwenze ukwenzela ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sekufanele abantu beqinise izindlela zokuvikela ukubamba i-COVID-19 ezinjengezokuyenza i-social distancing, ukugeza izandla kumbe ukusanitiza nokufaka ama-mask. Phezu kwalokho, uhulumende usefake uhlelo elokujova, elokuvaccinate against i-COVID-19. lokho kungasiza kakhulu ekuthini kuyayehlisa inani labantu abangayibamba iCOVID-19.
Inhlanganiso yeAfrica Centers for Disease Control ithi abantu abadlula izigidi ezizithupha 6.3 million sebehlolwe kuzwekazi leAfrica batholakala beleCOVID-19, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu lamathumi ayisithupha 159,719. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGift Dube.
Abahlali babobulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Isiphathamandla sekhansile yakobulawayo umnumzana Wisdom Siziva ubikwa isanda ukuthi uhlupho lolu lubangelwa yikuguga kwempompi ezithwala lingcekeza. Uhulumende ubikwa isiphe ikhansilile imvumo yokuthi iqhatshe izisebenzi ezingamakhulu amane 400 ukuthi zisebenze kungatsha ezehlukeneyo zali kanseli. Sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action ngalolu daba.
Izitishi ziyadubuka phose amalokitshi wonke, abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu, inyiphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapha bahlezi khona ngenxa yengcekeza yesuwa le empompozayo. Linto angingeze ngathi kumbe ngithi kule ndawo ekungcono khona, kodwa emalokitshini phose wonke abantu bayakhala. Kodwa mina sikunanzelele ukuthi umuntu wonke ngowesisekelo sombutho welizwe leZimbabwe ulelungelo lokuphathwa ngendlela elobuntu, ukuthi ngesikhiwa i-right human dignity. Nxa umuntu esephila lengcekeza empompoza egumeni endlini yakhe, ilungelo lelisebichabalalisiwe, ilungelo leliseliphanjanisiwe, ilungelo leliselihlukunyezwe kakhulu. Kukanti njalo esikukhalelayo ukuthi kasingaboni-ke kusasa ikhansili isithengela ama-managers, kumbe ngithi laba basezikhundleni eziphezulu ama-directors izimota ngesikhathi bekhala ngokuthi kaphela mali. Sibajonge ngolwekhozi sibili ukuthi nxa kuyukuthi imali kayikho, kayingabi khona emuntwini wonke, ngoba umsebenzi wekhansileni omqakathekileyo ukuthi babone ukuthi kule service delivery eqondileyo, njalo izakhamizi zihlezi kuhle ngendlela elobuntu ehlonipha amalungelo abo.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi ye.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso ngendaba yamanzi ikuthi yebo, ukuba khona kwamanzi ezimpompini sekunganeno ngalesi sikhathi ngenxa yamanzi angena emadamu. Kodwa kule nkinga enkulu ngokudubuka futhi kwamanzi, ngani yonke into iyadubuka kobulawayo. Ngapha kudubuka izitishi, ngapha kudubuka amanzi. Njalo ukhansili nxa sixoxisana layo sitshela ukuthi impompi zamanzi lazo futhi njalo sezizindala. Kukanti abantu labo bayakhala ukuthi bayareport ukuthi hayi kulapha kulamanzi adubukileyo, ikhansili kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside ukuthi isukume izokukhanyela lokho. Esikubonayo thina okungaba yisombuluko yindaba ye-devolution of power. Bekuzasiza kakhulu ukuthi ikhansili layo ikukhanyele lokhu kabanzi kusebenze kulungisise. Okudanisa kakhulu ukuthi bona amakhansila ngani babotshe imlomo, asibezwa bona beyikhalela, beyikhankasela, beyikhulumela yona le-devolution of power. Bafuna thini izakhamizi sikhalele i-devolution? Manje sabakhethelani? Khumbula ngemuva sike saba labantu abanjengabo ubaba uNdabeni engumeya. Ngesikhathi sisala indaba yezinwa, labo babesala bechinga bekhambela phambili.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action, esixoxelayo ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamphathintambo wezokudlelwane beleJapan lamanye amazwe omhlaba uTakeo Mori uhlangane leziphathamandla zakwelemelika lezakwele South Korea esigodlweni selizwe lakhe iTokyo namhlanje. ukuze bakhulumisane ngodaba lwaseNorth Korea lezinye. Abalandeli bomdlalo we-basketball abangaba zinkulungwane ezingamashumi ayisithupha lanhlanu 65,000 bebethe gwaqa enkundleni yase-Milwaukee esigabeni se-Wisconsin khonapha eMelika bebukele umdlalo phakathi kweqembu le-Milwaukee Bucks lidlala lele-Phoenix Suns. Iqembu le-Milwaukee Bucks linqobe 105-98 lathatha inkezo ye-National Basketball Association Championship okokuqala ngemva kweminyaka engamashumi amahlanu. Amankampani amabili alungisa imithi awe-Pfizer ye-Biotech abika ukubana aselobelane isivumelwano lenye inkampani yabo le-South Africa emsebenzini wokulungisa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizamele lisetshenziswe emazweni awezimazi e-Afrika.
Kuhlandla lethu lapho isikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namuhla kulezizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ebezihlala kweleBhilithani ezibekwa ziphindiselwa ekhaya kulandela isivumelwano sikahulumende weZimbabwe loweBhilithani. Phansi kwalesi sivumelwano, izizalwane zeZimbabwe ezake zadala amacala zabotshwa kodwa eseziqede isigwebo yizo ezizabuyiselwa ekhaya. Kubikwa kuzabuyiselwa ezingamachumi amahlanu ngenyanga. Sithunyelwe umlayezo esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani, unkosikazi Charity Ndebele othi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale sezidlela evalweni.
Ngiyabonga kakhulu lokuba linginikeze ithuba lokuba ngikhulume ngesimo esenzakala ngapha ngaseBritain. Igama lami nguCharity Ndebele. Mina ngifike lapha ngesikhathi sikaMgabe ngabo 2015 to 2016. Kusenziwa ukuthi ilizwe lethu siyalazi ukuba akulazi buse, akulamsebenzi, akulakudla, akula sibhedlela, abantu bahlukumezelile ekhaya. Lami angisesimeni senalesiyana sokuba ngangihlukumezekile. Ngathi ukuthi ngizame ukuthi ngizothola ukucatha lokuthola ukuthi ndilungisele abantwana bami ngapha, umntanami ngapha kola seBritain. Kodwa-ke ngizwe ngisethuka kakhulu, ngisizwa ukuthi kube lesivumelwano phakathi kwe-government yaseBritain leyaseZimbabwe ukuba ithatha abantu abangaba ngabo 150 ukuthi bababisele kungela sivumelano mhla ka 21 kwalomnyaka. Sonke lapha sethukile ngoba siyazi ukuthi i-government kaMnangagwa injani. Abantu abalodlame, abantu uma bevele befika khona ngale khaya baza vele behle benjani, either bazofika bevalelwe esitokisini or bazobulawa, bazotshaywa, bazothotshwa. Kuyethusa bakithi, sonke sikhathazekile, asazi ukuthi akula muntu osafe ngoba phela ungathi akulakhetho noma ubani. Nabantu abaseleminyaka leminyaka bezebeze bakhaba abala bantwana uthi abayabiselwa ngalelo sivumelwano lesisibophele abasenzileyo i-government ye-Britain yaseZimbabwe. Siyethukile, siyesaba. Bengithi mina bakithi kasibambaneni langenyangamaqembu lamaqembu ukuthi simele abantu laba ngoba kubuhlungu kakhulu. Abaningi bakhona ababiselwayo ngabantu asebeleminyaka and ngabantu ababheke abantu abasekhaya. Siyazi ukuthi ekhaya kunzima, akulamsebenzi, abantu balambile. Bona laba abade bengapha bebebantu abaphethe ilizwe bencedisa abantu abadala, abantwana ababashiyayo ukuthi bebe lempila kahle, bebekwazi ukuthi bethole nje imbhida noma nje isinkwa lokuthi bephile nje, bebe lempila nje noma kungela sompila kahle kube nje impilo. Kodwa siyethukile ukuthi nansi i-Britain isazi ukuthi iZimbabwe ile government enjani, sebethethe sebenze isibopho sokuthi bebisele abantu. Siyakhala, sithi kasimele, siyesaba, siyesaba ukubuyela ekhaya, asazi ukuthi senzeni. So besithi ngamaqembu langamaqembu lapho elikhona, umuntu onke kathole isikhathi sokuba whether ukhuluma ku-TV or ukhuluma ku-news or ukhuluma uyaprotesta, kasimeni sonke bantu baseZimbabwe, simele abantu basekhaya, simele limele abantu abanjengami abacatshileyo kodwa sebekhitshwa ngapho ukuthi befakwa emlonyeni welokhuzeni we-crocodile. Hhayi bakithi, uNkulunkulu siyabonga ngiyabonga kakhulu and ngiyathola ngiyabonga ukuthi ngiphe ithuba please bakithi bantu bakithi asibambaneni sibone ukuthi siyayimisa lento ngiyabonga
uNkosikazi Charity Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithani. Inani labantu asebebanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kwele Botswana libikwa seliqansa kakhulu osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi ngokuphathelane lalo umkhuhlane emhlabeni jikelele. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Kumye kachana ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile ele Botswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo seCOVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months.
Abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni yeCOVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ngokugcela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni eCOVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandle lokuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Africa ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandlele ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuthi we-AstraZeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. UMnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe i-dose eyodwa abakatholi i-dose yesibili. Nine labantu abaningi kakhulu belokho belindele ukuthola i-dose yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokho be-test positive. Ama cases ayakhwela ngenxa yokuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kwele Botswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. EleZimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni ijekiseni yeCOVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi yeCOVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula lomkhuhlane. Abahlali bakoBulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Sibugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.